Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-28 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lwebandla leZANU-PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo, okungabe kutshengisa ukuthi kungaba labaningi abangasoze bavotele leli bandla.
Akula ngendlela abaza kutshengisa ukuthi ba-democratic, ikubone kule nkululo kukhona okuningi abantu abathi inamba yabantu yempumela le namba yabantu abavotileyo kayihambisani.
Kodwa abanye bathi lanxa kunjalo abamabandla aphikisayo basolwa ukuthi bazigoqe ukuze bathathe leli xesha banqobe ukhetho.
Mina ngiyazi kahle imfumbe edlalwa koChamisa ukuthi umnumzana uChamisa akazimiselanga ukwenza ukhetho, kodwa bona ababhizi balungiselela ukwenza ukutshengisela lo dlakela kwaxo kuzagcina kulo dlakela.
Umsekeli kamongameli welizwe leMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kokwethekelela eliGhana ukhangelelwe ukufika endaweni lapho abantu ababesuswa khona besiwa eMelika ukuyasebenziswa njengezigqili.
I-America ayizake ifisele i-Afrika kumbe yenzele i-Afrika into enhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Sokuqhamuke ukufuthelana okukhulu kubandla leZANU-PF phezu kwempumela yokhetho lwama-primary elections olokudinga abazamela leli bandla kukhetho lwezwelonke okuza kwenziwa ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi. Abasekeli bebandla leZANU-PF labo bathukuthele endaweni ezithiyeneyo zelizwe besithi bavinjwe ukuvota kuma-primaries aqhutshwe ngomgqibelo langesonto ngoba amagama abo abengekho kungwalo zebandla. Iphephandaba le-Newsday libika ukuba iZANU-PF imise ukwethulwa kwempumela yokhetho lolu ngenxa yokukhonona osokukhona. Ukomisari waleli bandla umnumzana Mike Bima izolo wazise ukuba akusavunyelwa ukuthi iziphathamandla zebandla zethule impumela engabusiswanga lidale elimqoka lebandla ele Politburo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi unobhala wezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ethule impumela itshengisa ukuba isiphathamandla sebandla umnumzana Tafadzwa Mugwadi unqobile, kodwa ngokuya kwesikhathi kwaphuma impumela ehlukeneyo etshengisa ukuthi uMgwadi nguye onqotshiweyo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu.
Okwenzakale kuZANU kulento eziningi okuzithoyo. Okuwa kwengqungquthela zeZANU kutshengisa okuwikhenwa kwephathi, ngoba ungayikhangela iZANU iba le-face thize zephathi. Abanye bangathi i-renewal, but mina kangikholwa ukuthi kungaba i-renewal ngoba iningi labantu abakhona kuZANU bangene ngemva kwa-Emerson. As long as urenewa iphathi u-Emerson eyifesi yayo, kunzima ukuthi ayirenewa ngokutshintsha abameli bephalamende. So mbona ngazathi khonokuyana ukuthi odabe ngabantu odabe hlezi beyibuso beZANU ezabelweni bawile, kutshengisa ukuthi ibandla langikhona lalo liyawa. Okunye othi ungakukhangela yinamba ye-turnout. I-turnout yabo ungakhangela eka-2018 laleye khona. Indawo eziningi amafigures angikhona ayehlile, okutshengisa ukuthi abantu ngesimo somnotho lesimo sezinto ezenzakalayo abalathemba ebandleni thizi. Ungaza ke uthi urenewa iparty uhamba usiyadinga oenrolanga usiyadinga oflora abantu bonke esingathi yigedwood ukuthi urenewa ngabo. So ibandla langikhona eqinisweni ukuthi alila future. Alubana belile future ngabe sibone abantu abanengi abatsha abangaziwayo besiba yibo ubuso bebandla besizathi hayi ibandla leya renew kodwa kuhanje kwa recycle i-dead wood ehambe yathintithwa emangcwabeni yayenziwa yaba yibuso bebandla abantu abala abazakala abanye nge-violence abanye bayatshontsha soka ngikhola ukuthi libandla esingathini lingaba yibuso abantu ababiselweyo abavotelwe singathi yibuso bebandla. Okunye oza kukhangela ngalo ibandla langikhona yi-one yilokho okwenzakaleyo ikakhulu kobulawayo ukuthi iningi labantu abamele ubu MP abantu abancintisileyo for i-local authority ngabantu abavela ngale kukaChangane khonokho okuyikho abantu bakobulawayo da behlala besilwa ngakho. So ibandla langikhona uyabusuzibuza ukuthi liyathi lili ibandla labantu njani lihamba lethatha abanye abantu kwezinye indawo ukuthi besusa abantu endaweni zabo bemele abantu endaweni engasiyo yabo. So khonokho uyakutshengisa ibandla langikhona lidisplace abantu bemandebeleni libafakela abantu bekwezinye izizwe kanti kungani bengahambi bemelo nina laboyiso endaweni zabo.
Kodwa iZANU PF ufuzwayo ithi ilibandla likaZulu njalo abantu okhuluma ngabo bakhethwe nguZulu bakhethwe ngabasekeli bebandla.
Abakwenzileyo ama primary elections akula ngendlela abaza kutshengisa ukuthi ba democratic ikubone kule nkulu lokukhonona okuneyi abantu abathi inamba yabantu aba yempumela le namba yabantu abavotileyo kayihambisani inamba yempumela sinengi labantu abavotileyo libandla elihlala lisenza izinto zenkohlakalo.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso ye-ibheji likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye ukhetho lwebandla leZANU PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo okuthiwa ngama-spoiled ballots ngesilungu okungabe kutshengisa ukuthi baningi abangasoze bavotele leli bandla kukhetho oluzayo. Lokhu kuza ngesikhathi iningi labanqobe kukhetho libikwa lingelecele leZANU PF elithiwa yi-G40. Siqoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngumbuza ukuthi ubuningi babantu kade bevota kukhetho lweZANU PF akutshengisi na ukuthi abamabandla aphikisayo basenkingeni.
Sinanzele ukuthi futhi nxa sokulukhetho lalabo abanye abangasoma member per se kodwa abavumelana leZANU PF lamapolisi zeZANU PF bazabe bekhona esibathi ngomahlala ecingweni bakhona abantu abaningi abangomahlala ecingweni yibo abalula ukuthi ubagungulize ukuthi basekele kumbe bavotele iZANU PF. So kutshengisela sobala ukuthi iZANU PF inganqoba kukhetho oluzayo ikakhulu emaphandleni.
Ukunga abi lokhetho lwama primaries kumabandla aphikisayo ikakhulu LCCC ubona ungani kuzaba lomthelela na kumpumela yokhetho oluzayo?
Ye amabandla aphikisayo anjengabo Triple C lamanye amancane khonoko ukuthi bangenzi ama ukhetho lwama primary kutshengisela izinto ezimbalwa. Number 1 kutshengisela ukuthi ngamabandla awamanenga khona ibandla liyabe lingilibandla lomuntu yedwa kuyinto yakhe esesikhwameni sakhe acabanga khona ukuthi laphana ngiyafaka ubani laphana ngifaka ubani akulanto ethiwa yona yidemokrasi umbuso wentekantando kaZulu emabandleni akhona kuyingozi enkulu kakhulu khonokho kusitshengisela ukuthi nxa abantu befuna ukuthi babuse ngombuso wentando kaZulu angeke bavotele ibandla lomuntu odlala imfumba into zakhe zonke zifihle esikhwameni esenza yena akufunayo yena yedwa abantu bengakhululeka ukuthi bakhethe abantu abafuna babameli okwesibili kuyawalulaza lawa mabandla nxa usukhangelanisa sikhangela siqathanisa lezano PF kuyawenza akhanye njengazani ngabantu abadlala amadlwana okwesithathu nxa ngikhuluma ngebandla le TPC mina ngiza phinda lokho enhlala ngokukhuluma njalo ukuthi umnumzana uChamisa labantu asebenza labo iningi laba angitsho iningi labantu abasakela si TPC abakwazi imfumbe edlalwayo mina ngiyazi kahle imfumbe edlalwa koChamisa ukuthi umnumzana uChamisa akazimiselanga ukwenza ukhetho kodwa bona ababhizi balungiselela ukwenza ukutshengisela lo dlaka kokungaxo kuzagcina kulodlakela njengalokhyana okwenzakala ngoAugust 23 bayikho abakulungiselelayo bakopa into eyenzakala eSerbia ngo 2000 bakopa into eyenzakala eTunisia lento eyenzakala eEgypt lento eyenzakala eSudan la kubo Syria yikho bona abakulungiselelayo abalungiseleli ukhetho ngoba bayakwazi uthi nomzana uChamisa khona phano yakwazi ngenhliziyo enhlizweni yakhe iqiniso lokuthi uzadliwa angahamba kukhetho so bona ababhizi abalungiseleli ikhetho bona abalungiselela ukwenza ama protests ukhetho abalufunayo ukhetho lamalunga edale parliament kodwa nxa sofika koluka mongameli abaliza ngibuza abantu abazabe sebegcwele 3dini bechisa ama building ezi 3dini igovernment ibisithumele amapama socha cha abantu bese kusifa abantu abathile bese kubizwa international community ibisingenela bese kuthiwa khona kukhulunyiswane kufonywe uhulumende obambeneyo umnumzana uChamisa la yasengena laphana usengena laphana la yasesiba ngumuntu onjani ngomunye wababusayo lanxa ekadedliwe so yikho okufunayo kuphela yisi strategy sakhe lokho kokhetho ku forget abantu besisic abalandaba lakho.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze amadale omthethwandaba ukuba abophe labo abenza inkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu intatheli indaba izindaba eStudio 7 eseHarare.
Umnangagwa wenzela inkuthazo embuthanweni wokuvulwa komthethwandaba kamantshi emzini owe-Epworth eHarare esithi okwenza ukuba izigilamkhuba ziqhubeke zisanda yikuba kwesinye isikhathi kaziphiwa izigwebo ezilingana namacala azo.
Akasiqhubekeni silamadale ethu alwisana lenkohlakalo.
Inkuthazo kamnangagwa iza ngesikhathi kuphume uhlelo lwemifanekiso yefilimu eyedokumentari elezigaba ezine emsakazweni kamabona kude we-Al Jazeera eveza ukuhuquluzwa komnotho weZimbabwe ikakhulu amatshe aligugu ayegolide athengiswa ngemali eningi kwamanye amazwe kodwa inzuzo yalomsebenzi ingabuyela esikhwameni sikahulumende kodwa inothisa abantu abalutshwana abasezikhundleni zobukhokheli kodwa ingcitshi kwezombusazwe zithi kuningi angakwenza umnangagwa ukuze atshengise ukuba ngempela uzimisele ukulwisana nenkohlakalo. Omunye walezi ngcitshi ngumnumzana Libert Dube.
Kumele uhulumende abone ukuthi kuba lemithetho eqinileyo kulabo abatshontshayo kulokuba belokhe bebotshwa bebuyela ezindlini yikho kugcina kudala ukuthi ukutshontsha kusuke kube kulokhe kusanda kusiya phambili.
Esinye isakamuzi se-Epworth umnumzana Francis Masetsa ngomunye owamukele ngenjabulo ukuvulwa komthethwandaba wase-Epworth namhlanje.
I-court namhla ivuliwe i-judicial court ibile sikhathi nje isakhiwa kodwa ke umongameli welizwe ubuyile wazovula okusemthethweni. Hayi ngithemba ukuthi kuza sinceda sibili lapha e-Epworth ngoba indaba eziningi bezisiya e-Rotten Row kumbe e-town.
Umongameli uthi njalo ukuvulwa komthethwandaba o-Epworth kudalwe ukuba sebenanzelele ukuthi zilutshwane indawo ezithoniswa amacala eZimbabwe ngakho-ke uhulumende wakhe uza kuza imthethwandaba le ebantwini ngokuvula eminingi elizweni lonke.
Idale elifanayo ezafakwa e-Cowdery Park kobulawayo nasemkoba egweru emtsheke emasingo esakhuva nenankamvura laseglenola nebudiriro eHarare.
subpoena should be speedily established.
Abuhlangothi olwe Judicial Services Commission bathi baqoqa ukwakha eminye imithethwandaba endaweni ezihlukeneyo zelizwe ezifana lasemizini egoqela iCountry Park koBulawayo, imikhoba eseGweru, esakuva laseDakamvura, eMtare, eMavuko, eLenora, eHarare, njengendlela yokuthi imithethwandaba ifinyelelwe ngabaningi ukuba bengabhekani nendleko ezinkulu zokuhambisa besiya imithethwandaba. Ngimele isithu 7 seHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi isiphathamandla seleMelika uMnumzana Robert Scott oke wafika eZimbabwe usekhuthaze uhulumende ukuthi alungisise ugwalo lwabavoti i-voters roll ukuze ukhetho lungabi lempumela esolakalayo. Iphephandaba leHerald lodaba lokuthi kulowesilisa ogongode ugogo wakhe ngogodo waze wafa eMtoko. Lundoda ubikwa esuke waya egangeni lapho azilengise khona laye wafa. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kuthi Zimbabwe vele ku obvious akula president hlezi ngitsho impilizwe lakala president konke bantwana mfazi kuyatshontsha konke ngamasela kodwa uthola umuntu egijima ethi zanu PF ihamba phansi ngenyawo elambile engadlanga. Why ungafisa ukuthi ilizwe lilunge? Usebenze uthole imali, usebenze uthenge lokho ngelakho, usebenze uthenge inkomo, usebenze ulobola umfazi, usebenze uthenge ibhayisikili nonto ukuhlala ukholiswa njalo nje. Why ungafisa ukuthi ilizwe lilunge uhole lawe uyethenga ibhayisikili, uyethenga itennis? Ngoba lo muntu omqambela amanga vele lisela uyazitshontshela ugcwalisa indlu yakhe, uyazitshontshela ugcwalisa imali phethe yakwamazwe. Umnyanga kwaseqeda igolide elizweni kodwa wona uthola isenti ogawulela abacatshiswa amanga behlupheka betshontsha inkomo zethu. Ogawulela uzobethi mnangagwa batshontsha inkomo zethu, baphiwa amatraka ukuthi ehambe zula indawo yonke emakhaya la baqeda inkomo zethu amatraka abogawulela. Cela lisihloniphe bogawule. Umnyangagwa alitholi uto ukamba mangulambili uvuke kusasa usetshontsha inkomo zethu ngoba uyalamba uyahlupheka uyashokola. Fisi ilizwe ukuthi lilunge, usebenze uthenga inkomo, usebenze uthenga itennis, usebenze uthenga ibhayisikili. Awulazo lezo zinto uyahlupheka la gawuni labo Joseph Chuma konke vela abantu bezana uPF.
Salibona ni Studio 7. Hayi siyajabula ukuza imlayezo yeni Studio 7 ngilame Studio 7 seMpumalanga kule South Africa. Eh kulo mama lodi wasuka ku MDC usekuzana uPF. Lo mama angabo sijwayela lo. Yini la ikhuluma irabishe njalo? Sorry ukukhuluma leli gama. Yini la ikhuluma? Yini le athi yenzwe ngumnangako? Yiziphi izikola akukhuluma ngazo? Lama clinic azibhedlela akukhuluma ngazo? Yiphi imigwaqo akukhuluma ngayo? Yena ma wasuka ku MDC angakhulumi kubi ngokuthi yeye kwanza sokwenza so. Indaba ekhuluma nganto ngumfazi onjani njani kanti? Vele abafazi banjalo ngasuka endodeni sekukhuluma enye indoda kubi. Akulalutho olwenziwa yigovernment, akulalutho olwenziwa yiphi yena into ayibona i-right eZimbabwe? Uzositshela ngomntana kuthi use-America. Ma ku-right eZimbabwe e-America ufunani umntanakhe khonake? Angabo sijwayela kubi loo mama lo. Asifuni ukudlala thina elizwe. Antsho usadlala yena. Unjalo ingakho asuka ku MDC kathi ezomzozawuthiwa seku-MRP khonake. Akazazi ukuthi ufunani elizwe. Usijwayela kubi. Yiphi imigwaqo ekhona eZimbabwe? Yiphi amaklinikhi asebenzayo le mithi eZimbabwe? Amatitsha kabahoyi but ukubhizi utshela abantu i-nonsense yodwa. Abo sijwayela kubi thina.
Ngibingelele ku-Studio 7 ngabe linjalo ukuphila abasakazi kanye nabalaleli ngezindawo ngezindawo lapha abakhona. Thina esintwini sakithi sithi sobohla manyosi. Lapha ngizama ukuthi ngichazele abantu bezanu PF ukuthi nanzo ke gawule Joseph Chuma lapha elikhona nabomama lo bekhuluma kuthange lana ethi beki big bridge beki imigwaqo. Kodwa ngithi masilalela inews lana bayakhala ngomgwaqo wasefolosi kwehlukene uzowalinganisa wathi ngawuseharari ungathi uya kwelinye ilizwe mawuseyefolosi uya kwelinye njalo. So bantu bezanu PF lina lithini ngakho lani bantu bakazana nje phezu kwaloko kuvelayo okuthiwa imali yahuquluzwa lithini ke khona lapho bogawule? Sicela ukubuza kini njengoba lina laya ezikolo zokuphikisa liyaphikisa lilelisemba phansi lithi konke ku-right. So lithini ke manje ke mase kuvela le documentary Al Jazeera esiveziwe ukuthi nampa bakhuquluze endibaphuma kanye khona ezandleni zezanupia lithini ngakho lisalala pho lapha elikhona bantu abadala kumba kusalaleki zeliphonga ukuthi ha okulempondo akufihleke emgodleni sokuphumile nanko ke so ebantwini bakithi thina esiphansi kuground force bantu bakithi nansi izanupia sokulungelo lakho ukuthi wena uzikhethele ukuthi uvotela bani kambe ungabe usayivotela izanupia senza kanje asibambaneni bantu sike sifundisane ukuthi izanupia akulanto ebiza sisiza ngayo ngoba okufanele isize kakhona iyakuthatha iyakuchaphaza iyazidlela umnotho wasezimbabwe hluphekile akuvotelwe elinye ibandla elingenza utshintsho lobungcono ebantwini bakithi sekelane lezanupia ngiyabonga.
Zihlobo zami ze-Studio 7 ya umnyaka lowu kuzaba ngumnyaka ozaba unzima kakhulu sibili mina ngokubona kwami nxa sikhangele sibili kuhlelo lolu olwama-election kwazi unkulunkulu kuzaba nzima ye yiyo impendulo engayitsho linjani babantu ngamilingomo labanye abasakazi nje eZimbabwe lapha thembe uJehova kunzima
njani linjani Studio 7 abalaleli bonke endani ezijenele khulumani lapha sekhesi emadopo ngizwe ubuhlungu indaba yenzakala elipane abantu bayakhala bulawa amandebele kuthiwa ngamadisi kambe bantu bebemathebeleleni kambe shuwa sikwanile yini sikwanile sibhisi sisebenzela izalo
salibonani kustudio 7 basakazi labalaleli salibonani lonke kuzindawo zonke sibonga basakazi kustudio 7 umsakazo wenu osethuleli izindaba mina ngingena lapha kustudio 7 ngiyadinga studio 7 ngidinga abantwana bomfowethu abantwana laba bazalwa unina kwakuthiwa ngumanyoni bazalwa ngamalethi 80s kusiya ku-90 endaweni zejocholo gwayi umfowethu wayele nickname othiwa ngundevezwo umanyoni lo ukhangelelwa ukuthi ungani kuthiwa wayesuka endaweni zelubimbi kumbe emzola ufolomani wabe emsebenzini besejocholo kwakuthiwa ngundevu something like that sengiyalilibala ibizo lakhe kodwa wayengusibanda ufolomani wabo kuthiwa ngumgelandevu kuthiwa ngumgelandevu abantwana laba siyabadinga ngumfana lenkazana ngikhuluma ngabantu asebekhulile nxa bengabe belalele bangangithinta ku-077619-5288 kumbe bangene kuwhatsapp ku-07756549883 siyabadinga studio 7 okhulumayo babumangena abantwana laba siyabadinga sicela ukuthi i-audio le idlalwe mhlawumbe bangayizwa ngisenyama endlovu
nazo ke izinto okumele kukhulunywe ngazo nazo izinto okumele kukhulunywe ngazo indawo yakithi laphana ngikhumbula ngathi ngifika ke mina ngebhasi babekhona bebaningi ngempela abantu bakithi abajikile laphaya abajikile ngabajela futhi ngenye into sekukhona omunye othi aku-understand ukuthi hey kukhona omunye owakithi osebenza kuthi awumanje wadwa akasifani nani ngimtshela ngithi leya system i-system esezweni lethu inzima ka bakhona ngempela abantu bakithi abasebenzayo laphana abaqashiwe bakhona abasebenza ngabaqashiwe kodwa njengamanje abantu I think angazi laphana besekunamaviki amandla bevukela khona bejikisa emnyango ufike utshele ukuthi awufaki isemfoni ufuneka isamfoni ufike utshetha awufakile lokhu nalokhu nao into nje ezingenamkhodo ngicabanga ababejikile laphana ngababona siyemajiji la madoda amabili ade siyemajiji ajikisele isifoni wathiwa isifoni asifakile liseni izulu kunzima baqinisele yizi izinto esikhala ngazo lezi okuyinto yakithi kumele babatshele into ngeyabo hhayi ukuthi uma kuza into kuthiwe nole lokunjeni i-andabani into yakini kumele uyithathe uyibambe ibe ngeyakini njengoba kunje bayajikiswa ngempela abantu bakithi lapho-ke baqinisele okungabona ngisekhaya kwajika abantu abaningi kakhulu futhi kungasukusuku lokuqala ukuthi kudala sijika kufike kuthiwe isifoni awusifakile jikise into ey'ningi nje bazifuna ezingenamkhondo bayajika nseyo kudala benakinganaphayanabantu
lawo ke bekungamazwi enuli na balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulowesifazane oleminyaka engamachumi amabili lasitshiyagolombili 28 odubule abantwana besikolo sedolobho leNashville abathathu labanye abantu ababili laye wadutshulwa ngamapholisa. Ilizwe leMelika liphakathi kokukhala njalo ngodubo lwemibhobho esetshenziswa ukubulala abantu mahlayana. Kolunye njalo udaba, umsekeli kamongameli weleMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kokwethekelela eleGhana ukhangelelwe ukufika endaweni lapho abantu ababethengiswa khona besiwa eMelika ukuyasebenza njengezigqili eyaziwa ngokuthi iCape Coast Castle. Umyeni kankosikazi Harris umnumzana Harris uza kuya hlola ibhizimusi yabesifazane eyokupheka iziwiji zama-chocolate ngendlela yokuthuthukisa omama. Ngemva kokuhlangana labesifazana eGhana kusasa, unkosikazi Harris ukhangelelwe ukulubhekisa eTanzania njalo uzafika laseZambia. Kubikwa kasoze alugqobe eZimbabwe. Ukuhlaziya uhambo lwakhe, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe.
IAmerika ayizake ifisele iAfrika kumbe yenzele iAfrika into enhle. Bazokhangela ukuthi yini enye into abangayenza ukwenzela ukuthi iAfrika i-continue isiba ngaphansi kwabo. Iziphi ezinye izinto, including ama-resources ethu, umnotho wethu, abangawutshontsha ukuze bekhulise umnotho wabo. I-America ngayise-Africa vele izokhangela okunye abangakuthatha. Akula nto yokuthi bazokhuluma ngedemokrasi, bazokhuluma ngani. I-democracy ku-America itsho ukuthi Africa kufuze continue ihambisa ama raw materials to America, ihambisa yonke into to America. Yidemocracy. Idemocracy icho ukuthi umuntu omnyama akufuzanga ebe lomhlabathi, akufuzanga ebe leland. Yikho nje bafaka ama sanctions eZimbabwe. Yikho nje engafika eZimbabwe not because of democracy but because of indaba yomhlabathi. So thina hayi vela siboni njengeqembu le-EFF Zimbabwe ukuthi kuzasizani i-Africa ukuvakatshelwa i-America under u-Deputy President uKamala Harris. Asiboni vele into nje esimotshela nje isikhathi.
Siyabona njalo ukuthi unkosikazi Harris ukhekhelezile ilizwe leZimbabwe, njalo kunengi yini eleZimbabwe liza kukhutha.
Ukhekheleza nje iZimbabwe kungenxa yomhlabathi, ngoba umhlabathi wathathwa uthathwa from ezandleni zamakhiwa amalutshwana unikwa abantu abaningi abamnyama abangama-Africans. Even ekhekheleza, mina vele njengeleader ye-EFF Zimbabwe angiboni lutho olungasiza kumbe okuzayenza ukuthi iZimbabwe ikhuthe kumbe ingatholi lutho. Lapha akwenza uvakatshela nje ama-puppets abo, abantu abayenza abakuthandayo. Abakatshela abantu abayenza abakuthandayo. Yibo abafaka ama-sanctions, so vele babe bezodinga neZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukhetho lwebandla leZANU-PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo. Kungakusitshoni lokho? Kodwa abanye bathi lanxa kunjalo, abamabandla aphikisayo bayasolwa ukuthi abaziqoqanga ukuze bathathe leli xesha banqobe kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneli njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.